eBulawayo kwezemidlalo iyokubizwa kuthiwa yi-cultural hub yeZimbabwe, okungangokuthi ezemidlalo zizakala kakhulu kulendawo. Kodwa besingelawo awethu ama-awards ukuthi sithi thina lesi-celebrate abethu abantwana bakhona lapha eBulawayo, ngoba at national level kuba nzima ukuthi sizathatha yonke imigido etholakala ngapha kuBulawayo, thathe wonke amaqembu atholakala kuBulawayo wafake kumkhankaso yena leyo. Kodwa esikwenzileyo ukuthi thina sithi asiqaliselini okwethu koBulawayo ukwenzela ukuthi sibe lawethu ama-awards esizaziqhenya ngawo, siwayenze ngendlela thina esikwazi ukuthi azakwanisela yonke imidlalo eyenzakala koBulawayo.
Kuyini okwayenza ukuthi likwenze khonokho? Kanti aliziqhenyi ngalo msebenzi wenu koBulawayo?
No, imisebenzi kuba mihle mihle. Okuqakathekileyo ukuthi kumele lakho kwesinye isikhathi kufika isikhathi sokuthi bayakucelebrate, abantu bevume bethi hayi lokho okwenzayo kuhle. Senze ukuthi si-encourage labancane abakhulayo ukuthi hayi ebekwazi ukuthi kwesinye isikhathi athena le abanye abayithanda nje ukuthi i-entertainment nje kuphela, ngumsebenzi. Umsebenzi umele la ukuthi sikhulume ukuthi nxa kuthi kuthiwa uMessi kumbe uRonaldo yisoka star of the year, sibe nayo isoka star yethu ye-art ngezinye indlela.
Lizobe linikeza abantu abakumsebenzi onjani imiklomelo?
Sihlanganise yonke imidlalo ekhona lapha eyenzakala koBulawayo. Siqalisela kutheatre, sabuya kumusic, kudance, kuvisual arts, kwezamabhayisikopo, kucomedy, kuliterature, lalaba abayenza le modeling.
Ngubani ozamele akhangelele ukuba ngaphakathi kwalo mncintiswano?
Into esiyenzileyo ngalawa ama-awards ukuthi asifuni ukuthi kube njengamanye ama-awards akhona emhlabeni ukuthi wonke umuntu uyazifakela yethu. Sibe labantu abazayenza lama-nomination. Lokwana ukuthi umuntu uzahambe ukuthi hayi mina uKevin ngibonani uyakwana lapha. Yena sezahlala phansi amajaji ebesekhangela ukuthi hayi lo lalo uyayenza. Abantu bekhangela kakhulu imisebenzi ukuthi umuntu usebenze njani. Okwenzakala kusasa ukuthi kusasa siyabe siyithukulula lawa ama-rules ukuthi sisebenza njani. Imithetho yangkhona ukuthi sisho ukuthi kusukela lamhla sesivulile ama-nomination, mhlaka 6 June siyabe sibuya sesithi nanka ama-nominees amajaji ethu sehlalile, mhlaka 30 June sesithi nanka umdlalo, which is the final yama-awards.